Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa.
Abasekeli bakamongameli Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa yena esithi akasoze akwenze lokho.
Engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uyele la liyenze lokhyana. Akulanto nje lenye ehlileyo phakathi kwamnangagwa lomgabe.
Abalwela amalungelo entathelizindaba basola ukwetheswa komunye wabo amacala uBlessed Mhlanga. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa esanda kugcizelela ukuthi akasoze akwenze lokhu. Umnangagwa utshele abahleli bezindaba ukuthi uza kwehla embusweni ngo-2028. Lapho kuphela khona isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe iConstitution. Kodwa abasekeli bakhe ababuthane eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ngolwesihlanu bebehlabela ingoma ezithi ngo-2030 uMnangagwa uyabe elokhe ekhona. Sixoxa lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa kumbe wabanjwa ngamanzi ukuthi aqhelise. Kwenzeke futhi ukuthi indoda yonlane ebikhuluma le ntatheli izindaba ikhuluma lama editor ngumuntu oseyethukile osetshayela uvalo osebone kunye thine singakakubona. Ngakho yonleyana indaba ingachasisa ukuthi kungabe kunguyele osetheye ibutho kalingene ebantwini libonisa amandla kumbe labana abathi angaqhelisi yiba sebethe uyalibona ibutho siza kuluma ngamazini. Ngakho ke nhlangothi zombili konke kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona okunuka santungwana. Sengathi kukhona osokonakele ngoba nxa kunuka santungwane yikuzwa amabutho sesenza ama-press conference ekhuluma lomphakathi le nkulumo ezinjengazomziyane zabogeza lezakhe uMnangagwa. Kodwa ukubona inganunu emgwaqweni, inganunu esitaladeni kuyabe sokunuka santungwana, sokukhona okufileyo sokunuka, sokukhona sokwenzakele vele. Inganunu ayibonakali ebantwini, ingumhlola. Nxa ibonakale iyabe ithwelwe ngenye inqola idluliswa isiya kwenye indawo lapho eyabukiswa khona. Nxa izihambela yona la mabutho ahlomileyo sokulabo maquphuna kuyabe kungasalunganga, kusengumhlola, sokuyiyo imfa yakhona ehlolwayo.
UDokotela Jethro Mpofu yingcweti kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Abalwela amalungelo entathelizindaba sebesole ukwetheswa komunye wabo uBlessed Mhlanga icala ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi badinga uMhlanga ngoba wephule umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. uMhlanga usebenzela iphephandaba leNews Day. Ukudingwa kwakhe ngamapholisa kuza ngemva kwengxoxo ayenze lowalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza, yena othi uMnangagwa kumele esuke embusweni kathesi ngoba ukhohlakele. Sikhuluma nje ugeza laye udingwa ngamapolisa emethesa icala lokuthuka umnankagwa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo eyintathela izindaba uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Iqiniso lingani liyahlupha ukulikhuluma eZimbabwe kumbe nje ukwenza lokhana singathi yoku-exercise amalungelo akho elizweni abe ebhaliwe ekusisekelo sombuso ukuthi umuntu lo muntu ulale ilungelo lokuveza imibono yakhe ngendlela imumo weZimbabwe ayibona ngakhona le ndlela elizwe libuswa ngakhona. Abantu abakhuluma kanjalo kabafunakali.
Vakhona abathi uMongameli Mnangagwa ungumbusi omubi ohlukuluza abantu oyephula amalungelo abo ngendlela eyayisenziwa ngumgabe, kodwa yena nxa ezivikela kanye labasekeli bakhe bathi hayi akunjalo. UMnangagwa uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe wagxilisa lamalungelo kaZulu. Uthini ngalokho?
UMnangagwa uthe engena embusweni ngo-2017 ehluthu na umbuso kumgabe. Kulento enye engazange ayifihle ngokuthi lento yokuthi yena umntakamgabe engasho ukuthi umgabe uyamzala. Esithi uyamdlulokho emhlonipho umgabe is a father figure to him. Okutsho ukuthi yonke into eyisenziwa ngumgabe la yube khona. Usebenze ehofisini kamgabe, waba ngusekretari wakhe besemozambique, wabuya elizweni waba nguminister we-intelligence, kodwa engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uye lela luyenze lokhuyana. Akulanto ngisho lenye ehlukileyo phakathi kamnangagwa lomgabe.
UDokotela Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe njalo uyintathela izindaba.
Zimbabwe!
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyanamukela kusigaba sabatha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa loMnumzana Prosperantini owenhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance ngemva kokuba kunanzwe usuku lwabatsha ngolwesihlanu echaza indubo ezihlangana labatsha.
Siyajabulisa ukubona usuku lwabatsha belikhumbula ukuthi angathi isikhumbuzo nje kulilanga elingalelela namhlanje. Siyajabulisa lokho. Maybe sokungasivelela amathuba amanye nje angabe bengasinikeza wona, mhlawumbe umsebenzi, mhlawumbe yini mahlangane nezinkokheli zezisiketheyo okwamanje. Masithi siyakubhekisisa ngezinsuku zamanje njengoba iyouthi la kayibona ukuthi iphila kanjani yabo. Hayi kona kuyajabulisa, ngiyabonga kakhulu. Lami kuyangijabulisa ukubona abakhulu abasethe kuyibona abayenza le mcimbi besihlanganela besenza imibuthano efana naleyo.
Ye, kodwa olunye udaba olukhulunywe ngalo kakhulu ludaba lwezidakamizwa. UMongameli Mnangagwa esithi yena abatsha kabachiyane lezidakamizwa. Ubona njani amazwi la?
Awona aright, kodwa hey inkinga into yamanje asalawo leyo. Isawuthini counseling kakhulu ukuze ngoba ngeke umuntu intele ukuthi ishiyana le nto lekho ngena action. Mele kube ne-something ezoyenza umuntu ukuthi kanjani ahlukane naye. Mhlawumbe ukuze kunqande le zinto ukuthi ngabona laba abantu abadalisa lezo zidakamizwa bavaleke yabo, yinto engayinqanda. Kodwa hhayi ukuthi umuntu kade hhayi ngomlomo nje kuthiwa yekela lokhu bese kuyekela, hhayi kungaba nzima lapho. Kodwa lona vele indawo yezidakamizwa hheyi kumanje kunzima ngoba into yamanje hheyi kunzima ayilawuleka.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ubona sengathi udaba lolu lungaphathwa njani?
Yeningi kodwa incindezo esuke isibe khona, intsha yamanje asalawuleki, ayisakhontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane, amaprojekthi, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi ogoqela intsha nje. Ezilongo bethole imisebenzi, baba busy ngemisebenzi, bathola amaprojekthi, bathola into abazifisayo ukuze bengacabangi izinto lezi ezinjonga lezi ezikhona manje. ngoba hey sabhekane ne challenge kakhulu ende yabona amakhe eminyaka ibuya nje lokho esekubona kusase kuncane kukhona okukhulu okusaza ufika ukuthi abadala vele kumanda angeke usakhona ukuyicontrol inja manje hayi kusasenzima kunzima vele angeke kumbonana ngeke kwehle vele into lesikhona kusakhupho
ekwini okufanele kwenziwe ukwenzela ukuthi intsha ithuthukiswe elizwe
hayi intsha mele bezilize amathubo omsebenzi ngoba ekhaya awekho amathubo omsebenzi ngaphandle komsebenzi ekhona sekumele kufakana kodwa angeke kusaqala njengakwamanye amazwe yabona ngoba masibhekisisa kahle kahle akasilela kwezithambisom yilokhu njeni emsebenzini amisebenzi ayikho yikho sophoxa ukuthi intsha yonke igcine isiphuma isheza ukuthi ngamadlela aluhlanga kuthola ukuphila okungcono ngoba kumanje lapho esiphila khona heyi kunzima nangaphandle kwamazwe lapho esasibalekela khona kunzima ma ungela amaphepha apheleleyo nezinto ezigcinyaza ukuthi kube la kuleyo ndawo ukucabanga ukubela futhi emuva ekhaya lakho kuthole kunzima kakhulu
kuyini okokuthi kungenziwa ekhaya eZimbabwe kungenza ukuthi abatsha asebephume elizweni benelise ukuthi babuyele ekhaya
esingatshela nje ukuthi mhlawumbe uhulumende angaba nesinto njengalwenza kuthina abantu abatsha medisi singafisa nokubuyela emuva siyosebenza makusa amathuba omsebenzi ayavela
kusigaba sabatsha besixoxa nomnumzana Prosper Ntini okunhlanganiso yabatsha eZimbabwe Youth Alliance exoxa laphana ekwele South Africa ngosuku lwabatsha olunanzwe ngolwesihlanu asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo silethulela uhlelo labatsha olibhalelisayo uJabo Kancube seWashington DC
sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha siye kwezamasiko
sigcina amasiko wethu owenze
usenzi kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lami njengenhlala yenza umthembo osithembayo namhlanje lenhlanhla ngoba ngilomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukhona ngale ke eGwanda ingcwethi kwezamasiko esintu ngoba Mkandla siyawamukela uhlelo wakho ye siyakhumbula kudala ke abafana besakhula amajaha wawuzokuthiwa ke kumele akhangkhangelwe ngomalume into ezinjalo kambe kusayenziwa yini Mkandla njengoba sibona ukuthi abafana bakulezi nsuku babangulenga nje
ye awu dube ungathi liphindelelo ngoba sengathi kuyadanisa ngoba omalume labo sebekhanya nje bepho ngoba ngabafana ye izolo belikhuzwa ngomalume labo okukhulu ebali khalimele sibili nxa senza izinto ezingayisizo besenzela ukuthi amajaha akhule elobuntu ukuthi labo nxa sebesiba le mizi yabo izinto zihambe kahle akhathe sekusiya kusobela kungaba khona lapha lalaphana kodwa eqinisweni ukuthi sekusiya kusobela
singathi kuyini okumele kuqakathekiswe nxa ijaha likhula ukuze ukuthi abe ngumuntu osibili ebantwini
ijaha nxa likhula kumele liqalise khona egumeni lingaqalisi phandle le okunye phela kwenza ukuthi lokho ekumele kube ngamajaha kuphouba amavaka nje yikuthi imithetho isiyayekethiswa lapha egumeni uyacoka ungumfanyana kubuya ebusuku njengalapha emadolobheni kuyaqoqoda kuqoqodela abazali sebeyilifeli endaweni ukuthi kuqoqode umzali ngoba umuzi ngowakhe sokuqoqoda khona okungabafana lokhu kumele labo abazali nxa bengabazali ukuhlalisa phansi umntwana umqondise umxwayise ayisuko kumzonda yikumakha yikumtha anda ukumiyela yiko engathi mina yikumzonda ngoba uzakhula ephongukulenga njengobusitsho azenze lezinto ezizilayo ufice sephongukungena lapha ekhaya usephongukukhulumisana kubi lo muntu wonke izolo bekuzila khona lokho bekungenziwa umzali ngumzali kasozabe yintanga yomntana wakhe
ye siyakhumbula ukuthi ngesikhathi sethu umuntu olijaha wayekhuliswa singathi ke lapha ahlala khona abantu nje xa umuntu emdala kulawe njengoyihlo kumbe njengonyoko kwakungani kunjalo Mkandla sokwaya ngaphi konke lokho
hayi une khonoko ubambela izinto phezulu dube yiko kachabalalisa khona lokho mina lawa esasikwazi ukuthi singavele siphambanise kumbe silahle inkomo kumbe sikhulume inkulumo engathi ayikondanga sasibanjwa ngoswazi lwephane engabe ngolwani ngoba umntwana ube umntwana womuntu wonke olingana lomzali wakhe lokho sekwaguquka kwantshintsha ke lo hulumende ke kulele lakithi kazanga kwenze lula ebantwini wagijimela uzama ujabulisa bona babasakhulayo wafaka le mthetho yokuthi umntwana ungamenza lokhu nalokhu uyabotshwa mpho-ke ubotshelo wakho umntwana ongasitho wakho-ke andisikubonile kulowo mama okwabhadla ekami owayejesi ongabantwana okwakuganga wagwetshwa sibili wavalelwa ekami kutsho ukuthi laye uhulumende sesikhangela ngelihlo lobuntu besintu nguye laye osonela abantwana ngemithetho le etshengileyo endaweni ukuthi isakhelo yabantwana isibulalela abantwana.
Ye, siyamuzwa-ke lo ngubaba uThandeka Zintimkandla, ingcweti kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke eGwanda. Sibonge kakhulu uMkandla, ungadinelwa kusasa, inkosi yethu.
Ngiyabonga jakala kithi, ngiyabonga Mvelase, ngiyabonga balaleli.
Ye, belilami uMthembu Sithembayo uKeeps Dubeni. Le themba lokuthi siyahlangana kuhle olufanayo ngeviki ezayo. Okwalamhla kwanele.
Sibonge uKeeps Dube ngezamasiko. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeka Zintimkandla.
Yena inhlala yenza sibingelela ngehlozi inkosi yami ethandekileyo kulolu hlelo lwanamhlanje ovuselela umoya. Njengoba ngihlala ngisithwe ngisithi imoya yethu imvama iyabe ikhathazekile iswela uvuselelo. Njengayo yonke into ephansi ethandekayo ingawela phansi kumele siyidobe mhlawumbe siyithinte idombe siyithini kodwa sizame ukuthi sibuyisele esimeni lesi esifisa ukuthi sibe yiso isimo sakhona. Namhlanje-ke sizahlangana ngokuzwa ilizwi lenkosi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko ngesika-11 verse ngu-28. Matthew isahluko seshumi lanye indima yamashumi amabili nesificaminwembili kufundeka kanje. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nanisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Izikhathi eziningi bakithi sihlangana lobunzima obutshiyeneyo. Ubunzima bungaba ngobenyama ngokwayo kumbe kube ubunzima bengqondo esikucabangayo kumbe kube ubunzima bomphefumulo lo osixhumanisa laye uNkulunkulu. Ungathi uyakhangela ubukela kuwomabonakude ubalela kuwamafoni la esiwathwalayo uzafica ukuthi imvama yizinto ezisinda umphefumulo ozibalayo kulalezo eziwuphakamisayo. Kuningi okusisindayo. Khuluma kunjenje, abanye lobuthongo kabehli ngenxa yokuthi ubuthongo abubuyi ngokuthi ulele embhedeni onjani, wembethe ingubo ezinjani. Ubuthongo yebo kuhle lokhu, ulala embhedeni omuhle ecansini elihle bendaweni enhle oyimbatho okuhle qamele emqamelweni omuhle, kodwa okukhulu kakhulu ukuthi usenza khona lokho inhliziyo yakho ingasindwa ubuthongo bungaphangisi ukubuya. Ziningi izinto ezisinda abantu, abalutshwane abantu ongahlangana labo awutsheli ukuthi konke kuhamba kahle. Yebo, kuyake uhambe kahle ngesinye isikhathi, kodwa izikhathi eziningi nxa sikhangela mina lawe siyafica ukuthi abantu basindwa izinto eziningi. Siqalile khonapha emindenini labo esihlala khona, kuningi okuhluba emindeni. Izihlobo zami, akula kuthi usemakhaya kumbe usemadolobheni, ubunzima obubhekane labantu bukhulu kakhulu. Sengitsho nje bona ubunzima bowuswela okokudla. Okokudla njengoba siphuma ekusomiso ebesikuso, abantu babengavunanga lutho. zamanzi abesehlupha abantu bewahambela indawo ezikhashana kwezinye isikhathi bawaswele abanye benada la manzi angahlanzekanga amanzi abazali labantwana lalaba bakha amanzi okuxabana emagumeni uze kuthiwa umuntu odlalisa amanzi wona imvama engathengwa evela kuNkulunkulu kodwa-ke abantu ufice sebethwele nzima ngakhona lokho ukudla ngokwakho kakukho imisebenzi kayikho imali kayikho izikolo zivulwe abantwana abanye bahlele emakhaya behlulekile ukubana baye ezikoleni ngoba imali zenhlawulo zesikolo kazikho kulukhuni kwabaningi imisebenzi yona kangikhulumi abantu sebezisebenza kadlalo ozisebenzayo kumele aqale adinge imali yokuthi aziphakamise kunzima ebantwini abantu bakhathele bayasinda size sibalele ukuthi abanye bagcine bethatha impilo zabo imbala ngenxa yobunzima bempilo kodwa umathewa besisita hhayi okunye kubangelwa ukuthi asikwazi ukuthi kunzima lobo sibusele akuzame-ke mhlobo wami egumeni lakho ubana inhlubo zakho uzihambise ujesu ubone ukubana asozobela umehluko yini asikhulele baba thatha imithwalo yethu esisindayo usiphumuze sinike amandla okuqhubekela phambili ngojesu ngiyakhuleka amen.
Sithi enkosi kumfundisi Thandeko Sintimkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa loThani Banda yena owake wadla ubhedu kwezenguqu edlalela iqembu le-Eagles lele Highlanders.
Ngensuku zakhe uThani wayekhethuza okwamagama athiye abanye abadlali belele phansi kuthi abanye baphenduke babe iziphukuphuku. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngidlalele khonapha koBulawayo. Ngidlale emakhokhoba laphana. Ngaqala ukufunda eSt. Patrick's emakhokhoba laphana. Ngase ngihamba kusecondary ngaye eSt. Columbus High School. Ngaqedela khona imfundo yami. Ngibona ngaqalisa ngidlala kuma-juniors. Benyanga ama-juniors ayithimu okuthiwa i-East Top of the Town. Ngibe ngaqalisa khona ukudlala khona phana. Suka kuma-juniors laphana ngadlalela i-Monarch United. Suka ku-Monarch United ngadlalela i-Eagles. Suka ku Uthis Football Club ngadlalela iqembu leBoks. Ngo-1986 ngiqembu leHighlanders. Yikho sathatha amakapa amaningi. Alaphana sasidlala sibili kukhanya isibili. Sisuka laphana kuBoks laphana idolo lami laselinhlupha ngasembukela kuDivision 1 ku-Eagles. Ibhola lami laphela laphana phana.
UThani Banda wadlala indima enkulu kumasalanyama. Leli qembu lathatha inkezo eziningi. Isitsho esithi uDiwo lufuze imbiza sesizibonakalisa empilweni kaBanda ngoba labantu bakhe bengabadlali benguqu.
Emulini yami ngilomntanami okuthiwa nguDina Rose Banda ukuwangena kuNational Team eZimbabwe ama-Mighty Warriors. Njalo ngilomfufa nami khathesi uToto Banda uyadlala khathesi.
UThani uthi kunabadlali adlala labo abahloniphayo ngoba babelazi ibhola okuzwayo.
Jabulela uDidethi uRaman Kumba, uElvis Weshe, uBoy Ndlovu, uLazarus Wampopo, uFrancis Packet. Jabulela laba kuhele into engadlala labo uMadinda Ndlovu, Peter Nkomo, uDouglas British Mloyi, uJerry Sibanda, uSam Sibanda. Yibe ngathi ngabajabulela kakhulu. Kanti wayengihlupha angulwana uSanje Marini. Nguye angani uyangikhathaza ngase sendlala ngale eRufaro Stadium. Nguye angani hayi uphuma ngokhona kwakunzima but ngangigcina ngiphumile kuye khona pha.
UThani usola kakhulu abanye abadlali bakulezi nsuku bona athi bathanda imali ukwedlula umdlalo wenguqu.
Thina imali sasiyifuna but sasingatholi yani imali eningi kakhulu. Thina sasiconcentrate ngebhola lethu. Sasiconcentrate ngokudlala njalo ibhola lethu lali abantu babekhorisa ngasidlala. Abafana kabaswene beqine. Njenga imali iyafunakala but abazama ukuthi beimprove imali bazayithola. Bengadlala bekhanya ukuthi badlala njani imali bazayithola imali. Bakhona sebethenga ngamaqembu vina phandle bathola imali.
UThani Banda olesikhathi wathatha umhlala phansi njalo uhlalele lemuli yakhe kwantuthu zathunqa. Ngiyimela Studio 7 ikamela muEzra Chisa Sibanda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lensizwa edabuka enkabazwe ecula ezokholo.
nkulunkulu baba siyakhuleka baba sicela kube mihla nemihla siyafisa baba ukubona intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini kodwa sinawo amandla baba nakho siyalingwa siyafisa sonke baba ukubona mangabe sihamba singenaso izono kulo mhlaba kunzima baba siyamenya imihla nemihla sihlangana nezifo nkosi noma sivala amehlo baba kuvela amathuna siyakhuleka nkulunkulu sicela kuwe jehova namandla
amen amen
sanibonani kustudio 7 ningabe ninjani lo khulumayo ke ngu-Edwin Mugaza ngokuhlala ngise-South Africa ngase-Eastgate kodwa ngidabuka elizweni laseZimbabwe esilobela endaweni yaselahleka yikho lapho engidabuka khona
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bangangithola kunumber ezithi zona +27 62 95 31 531 532 ngizophinda njalo +27 62 95 31 532 njalo abaya befuna ukuzithola nje kuma online stores zikhona ziyatholakala njalo ku YouTube
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
ngizocela uxhaso kakhulu bantu bakithi ngicela isupport kakhulu nxa lingekho akukho lapho engaya khona ngizocela njalo nama sponsors uma ekhona ngakhululeka futhi ukuthi asebenzisane nami ngibonge njalo nakuma supporters kunyeke nefamily yami engisupportayo ngiyabonga kakhulu
Baba selimo shagele ukebengu
unyelo kuse
ukebengu
unyelo kuse
awusiza baba
sizango siyan
awusiza baba
sizango siyan
sesibulala naso twatina sesibulala naso twatina dina sesibulala naso twa sesibulala naso twa Selimoshakele yilizwe lakithi ngosi selimoshakele yilizwe lakithi baba selimoshakele yilizwe lakithi ngosi selimoshakele ubukebengu
unyelo kuse
ubukebengu
unyelo kuse
awusiza baba
sizango siyan
awusiza baba
sizango siyan
awusiza baba Sesibulala naso twatina Sesibulala naso twatina Awu sesibulala naso twatina
Edwin Mugaza esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazi asibe nisonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.